Nxa uhulumende engaphumelela ngokwengezela isikolo ngesilinganiso se-10%, isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi siyabe sengezelwe iholo nge-$28 kuphela, kuthi esithola ethe xaxa iholo liyabe likhuphuka nge-$41. Le kuyimali yohlobo lwe-bond note ethi ngaqathaniswa nedola leMelika yehle ngokuphindwe kathathu. I-Apex Council ithi ayisoze yamukele leyo mpumela ephume kumhlangano wayizolo, njalo evumelane ukuthi izanika uhulumende amalanga alitshumi lane, 14 days, ukuthi asuthise izifiso zabo andiwana izisebenzi zonke zikahulumende zikhala lomsebenzi. Ekhuluma le-Studio 7 ngemva komhlangano we-Apex Council owenze namhla eHarare, ilunga lalelidale umnumzana Sifiso Ndlovu uthe kumalanga alandelayo sebezaqhuba imihlangano leziphathamandla zikahulumende ezifana lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube bekhankasela udaba lweholo.
Imbumba e-Apex Council iphumela lokhu isola kakhulu ukuba okuphume enkulumeni zayizolo kunkundla ye-NJNC kakusinto engathathwa ibe yinto emqoka njalo eqakathekile ebantwini. Okusondeleyo kakhulu ku-Apex Council ukuthi imali ethe yaphiwa nguhulumende lanxa ibonakala engathi yimali eningi, yimali encinyane kakhulu. Isisebenzi ngasinye ngasinye esizabe siphiwa imali kakhulu lesi siphansi kakhulu emholweni siyabe siyaphiwa imali engange-$28 kuphela.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende ephume egcekeni ukuthi idola leMelika kangeke wenelisa ukulithola ngoba ilizwe alilakho okwaneleyo elikuthengisayo phandle kwelizwe ukuthi lithole leyo mali. Kodwa uNdlovu uthi ilizwe lilenotho efana legolide, idayimani kanye lezinye impahla eziletha imali yaphandle okufanele athole imali yeholo lezisebenzi zakhe ngayo. Uqhubekele phambili ethi akusimlando wezisebenzi ukuthi zicabangisise lapho iholo lazo lizavela khona ngoba abakufunayo ukuthi benelise ukuthenga impahla ezitolo ethengiswa ngedola leMelika.
Uhulumeni angawala ulawo amandla okuthi aholise izisebenzi zakhe nge-US dollar yona mqoka ngokwayo. Sitsho njalo ngoba masikhangela isikhathi esedlulileyo sibonile ukuba uhulumeni ubeqoqa izimali, njalo uhulumeni usetshengisile ukuthi kukhona i-production ekhona elizweni. Kodwa-ke lokhu kwakusumlando wethu ukuthi imali uyithola ngapho, thina sikhangele ukwenzakala elizweni.
Esinye sezisebenzi esikhulumele Studio 7 umnumzana Themba Nyathi uthe ukhathazeke ngesimo esikhona phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe, sithi nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zezisebenzi zakhe inotho yelizwe izalahlekelwa kakhulu ngoba ukukhalala imisebenzi kwezisebenzi zikahulumende kulakho ukuthi izisebenzi zamankampani azimele wodwa lazo zikhalale imisebenzi.
Lesi yisimo esibi sibili esesifuna ukuthi abantu basebenze ndawonye ngoba singakhalela ukuthi nxa izisebenzi zikahulumende lazo zingakhalala imisebenzi, labo abasebenza ku-private sector labo bazalandela, ilizwe lizakuma. Lokhu kutsho ukuthi inotho yelizwe izaqhubekela isiwa.
Kodwa ukuthengiswa kwempahla yedola leMelika elizweni sekulethe ukudubeka elizweni ngoba uZulu uhola imali yebond kumbe i-RTGS engaselasisindo loba uhulumende ekwalisa lokhu esithi isisindo sedola leMelika lesebond nguthilo bhanqa. Lokhu kubuya ngesikhathi inhlanganiso emela osemabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries izolo ithe uhulumende sokumele avumele amankampani ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha ukuze nelise ukuthenga into zokulungisisa impahla elizweni. Kuviki yonale uhulumende wazise izisebenzi zakhe ukuthi amalanga eholo layonale inyanga asesondeze eduzane okwenze izisebenzi zathi le indlela yokuzincenga ukuthi zingakhala lomsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.